Soko isika disenda baku VOA Njebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Wanamukela ngenjabulo kustudio 7 ngolwesibili mhla ka 30 uLwezi 2021 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu lamhlanje.
Laba sebethe bakhuluma ngayo bathi it's not as deadly as lokhu obekucatshangelwa or lawa esivela kuyo. So uvalelani amabhodi? Umuntu ukhangela le timing ukuthi avalwa nini. Most African countries, isizini yena lesi esingena kuyo yiyo isizini ama-economies ayimprova khona ngoba kuba lama-tourist.
Elebotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje.
Obaba abaningi kutshengisa ukubana kaba-report cases zabo awe-violence. Njalo athi abaningi balenhloni zokureporta ama-cases anjengokuhlukuluzwa. Ikakhulu mhlawumbe ngayahlukuluzwa umuntu ongumama. Kubuye abanzinyela abana abahlambe bayobika uhlupho olunjenganalolo.
Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lokuhlukumezana ngobulili olwe-gender-based violence. Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala uyehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngoba kulamakolishi aselezinyanga engelamanzi kuthi izibi zona zibuthwa qo. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Elebotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 obizwa ngokuthi Omicron baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje. Ukuqhamuka komhlobo omutsha lo sekubone amazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika agoqela eleZimbabwe ebekwa ngaphansi koluhlu lwamazwe angasamelanga. Abantu bawo bethekelele amazwe angentshonalanga. Intatheli izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngogcweleyo eseCabron kweleBotswana.
Elo iBotswana lithi awukabi lesizathu sokuthwala imikhono ekhanda kulandela ukuqhamuka kohlobo olutsha olwe-Omicron. IBotswana le-South Africa ngamazwe akuqala emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Afrika ukuhlola athole abantu abalohlobo lwe-COVID-19 lolu. I-Omicron ibikwa imemetheka masinya okwedlula uhlobo lwakuqala lwe-Delta. Kodwa eleBotswana lithi inani labantu ababanjwa yi-COVID-19 aliguquanga kangako lifana lemavikini adluleyo kungaqhamuki uhlobo lwe-Omicron. Umsekeli kamphathi intambo ezempilakahle umnumzana Sithumo lelatithe utshele idale lephalamende ngomvulo ukuthi akulamuntu osekwalaliswa esibhedlela ngenxa yokubanjwa luhlobo lwe-Omicron. IBotswana yona ithi idaniswa amanyathelo athethwe ngamazwe amaningi okuvalela phandle izalwane ezivela ngezansi kwezikazi le-Afrika. Umphathi intambo ezempilakahle udokotela Edwin Dikoloti uthi ukumisa ihambo kuzabuyisela emuva inhlelo zokuhlaba abantu ijekiseni zokuvikela umkhuhlane emazweni angezansi kwezikazi le-Afrika.
I'm expecting just around between one and two million vaccines by end of this year. So you could see what this now means.
Ubengikhangelele ukuthi kufike izigidi zamajekiseni ekupheleni komnyaka. Uzabona ukuthi lokhu kuthiwoni thina sivele sesisele ngemuva njenge-Africa ekuhlabeni yamajekiseni.
Vaccines and vaccination. So you can see that this thing, it caused havoc for us.
Okuhlanganiswa abeZimbabwe abangaphandle kwelizwe ephakathi kokuloba uhlelo lwe-Diaspora National Policy, umnumzana Sifasithuma uthi ukuqhamuka kwe-Omicron ukudinga ukubanjwa ngendlela yobukhali ngamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika.
Okuqalinye i-variant leyi ayikabi leviki okokuthi sibiliso okungahle abantu babe matasatasa, you know, sokuvalwa la mabhoda. Njalo kwesibili laba sebethe bakhuluma ngayo bathi it's not as deadly as lokhu obekucatshangelwa or lawa esivela kuyo. So uvalelani amabhodi? Umuntu ukhangela le timing ukuthi avalwa nini. Most African countries, isizini yena lesi esingena kiyo yiyo isizini ama-economies ayimprova khona ngoba kuba lama-tourists.
Uchuma uthi amazwe angezansi kwe-Afrika kumele ahlanganise amakhanda ukuze aphumele lizwe elinye phezu kodaba lokuthi bavalelwe phandle ngamazwe amaningi okugoqela amanye awe-Afrika.
kudinga nje ukuthi amazwe wona wodwa wona la affected at land to come together bakhulumisane and baphume le ndlela yokudila nalabo abantu abavala amabhoda bona befuna ukungena ngesikhathi befuna ukungena avulwa nxa bona sebethu la ufuna sebevala kabavalelwe labo bangangeni ngabo.
Inhlanganiso yezempilakahle umhlaba wonke jikelele eyeWorld Health Organization WHO isole kakhulu inyathela lokuvala incele, kukanti inkokheli efana lomongameli Cyril Ramaphosa kwele South Africa ithi akuvulwe ihambo ngesiphangiphangi. Ukuqhamuka kohlobo lwe-Omicron sokuphazamise njalo impilo yabaphila ukuthengisa impahla phandle kweZimbabwe. Umnumzana Radol Moro olimkambo wempahla zakhe kwele Botswana leSouth Africa lapho umkhuhlane omutsha usegxile khona uthi uqathekile ukuthi inkokheli yamazwe ngezansi kwe-Africa iphume lombono munye phezu kodaba lolu
kulu sizi kakhulu ukuthi umkhuhlane lo usukhanya umemetheke kakhulu elizweni laseBotswana laseSouth Africa okulapho esi-exportela khona izinto zethu. Thina njengama-exporters sesikhathazeke kakhulu njalo simelele sikhangelele ukuzwa ukuthi izinkokheli zala amazwe amabili ziza kwenza njani umsebenzi woku-exporter ungani. Isikhalethi uhulumende ngabe bayahlangana bebone befake imizamo ezenza ukuthi laba abaqhubeka ngomsebenzi esingathi ngama-essential services bevikeleke.
Kumbiko ukukhipha inani labantu abatholakala belo mkhuhlane we-COVID-19 wenziwa kabili ngeviki, eleBotswana libike ukuthi kutholakala abantu abadlula amakhulu amabili i-262 abalomkhuhlane lo kusukela ngolwesine lweviki edluleyo. Abezempilakahle bathi nombolo leyo kayitshengisa inguquko enkulu kangako ngemva kokuba lukwesabela ukuthi inani lizaqonga kulandela ukuqhamuka kohlobo olutsha. Ngingumqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngeSaron kwele Botswana.
Langa sebe izigidi eziphose zifike kwezine i-3.7 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela u-COVID-19. Uhulumende ulokho esithi uzafinyelela ukuhlaba izigidi ezilitshumi 10 million zabantu elizweni umnyaka lo usiyaphela. Asebehlatshwe amajekiseni omabili sebe izigidi phose ezintathu 2.8 million kwabahlolwe izolo ukuba balalo yini leli gcikwane. Kufunyenwe abedlula amakhulu amabili 235 belalo labulala oyedwa. Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lokuhlukumezana ngobulili olwe-gender based violence ukuze ilizwe linqobe empini yaloludlakela. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela haloludaba ngugceleyo.
Lesi sicelo siza ngesikhathi leZimbabwe limanyene lamanye amazwe womhlaba ukunanza insuku ezilitshumi lasithupha zokukhankasela ukuqedwa kodlakela eze 16 days of activism against gender based violence. Lonyaka lezi nsuku zinanzwa phansi kwendikimba ethi Orange the World End Violence Against Women Now. Ummeli we-Norton edalele ephalamende uMnumzana Themba Mliswa uthi kumele luphathwe kabanzi udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana nabesilisa nxa kuhlaziywa indlela zokuvikela udlakela olwe-gender based violence.
We talk about the girl child event, what about the boy child as well? The boy child is suffered. Any gender aspect must be aligned to males too, so that we're able to do it once and for all, because women too have become abusive in many ways.
Even a little gender, the alicia is father no pillar, alicia is father na, la besilisa. Sikulma umtuana o intombazana, sikati sonke, umtuana o umfana ge. Umtuana o umfana lai, usungunyezo sikati sonke. Osekubangela ukuthi kube labesilisa abahlukunyezwayo betshaywa ngabomkabo lapha emizini yabo. Akumelanga sikuvumele lokho.
UMnumzana Zipho ngeZipho Ndebele obona ngezokuqhutshwa kwenhlelo enhlanganisweni esebenzisana labesilisa eyephadare enkundleni laye ugcizelela ukuthi abafana bayahlukunyezwa.
Obaba abaningi kutshengisa ukubana kabareporti ama-cases abo awe-violence. Njalo abaningi balenhloni zokureporta ama-cases anjengokuhlukuluzwa ikakhulu mhlawumbe nxa ehlukuluzwe umntoko mama abaningi umuntu abanzimela abana abahambe bayobika uhlupho olunjengana nalolu and kwesinye isikhathi bengaze bebike kuba nzima abana bancediswa
isiphathamandla senhlanganiso yamakholwa esikristu eyezimbabwe council of churches unkosikazi Stella Nyathi uthi lanxa bekhona besilisa abahlangana lodubo lolu balihlekana nxa kuqathaniswa lesilinganiso sabesifazana
isimiso sebandla siyikuthi siloyisa ukumisa udlame kubomama lakumantombazana njalo futhi sisithi hatshi ekwendiseni amantombazana esesemancane mhlawumbe besokusiba lo mbuzo othi kungani kunanzeleleka abesintwana kakhulu ukudlula amadoda nxa sikukhangela isikhathi esiningi kuvame kwabesintwana kubobaba kukalutshwane ukuthi kuzwakale mhlawumbe kuyikuthi bayafukamela inhlungu zabo yini asazi njalo but abesintwana isikhathi esiningi okwabo kuphuma obala masinya kuvele kuvele
omunye wabasebenzisana labanye abasinda kuzehlakalo zokuhlukunyezwa ama-survivors ngesingisi unkosazana Thandiwe Moyo wasemakhokhoba kobulawayo uchasisa ngezizathu zokuhlukumezana asebethe bazizwa ngokukhulumisana labesilisa labesifazana
ngaba le-session lapha kade ngikhulumisana khona nabantu nje ku-community athi kungoba bana bomama obaba babekhuluma sithi kunabo baba abahlukunyezwayo uzathela ukuthi yibo wena labo baba vele abayibo abahlukuluzwa ngabomama bebalisa nje izinto eziningi ukuthi thina omama kwamanye bathimisa even amacansi so yena lana kithi la i-abuse kokwenza ukuthi cine sibachaya omama kodwa omama labo bekhuluma ukuthi hhayi thina okwenzeka ukuthi senze njalo indaba yokuthi endlini mhlawumbe kwabe kunganakudla izinto abezingahambi endlini abantwana ngabanakudla abantwana baxothiwe baxothele i-school fees so vele nxa umama enestress endlini akulanto ehambayo umama babesitsho njalo bephendule ubaba
emkhosini wokuphawula lomkhankaso owenzelwe emzini we-epworth kunsukwana yesanda kwedlula umsekeli womphathintambo wogatsha olubona ngendaba zabesifazane amabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Jennifer Mhlanga uthe uhulumende wakhe ukhuthaza ukusebenzisana ndawonye ukuluqeda lolu dubo lokuhlukumezana kwabesilisa labesifazane ngoba kungumlando wakhe umuntu wonke ukukwenza lokho ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama
izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala walelo dolobho uyehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe ngoba kulamalokishi aselezinyanga engelamanzi kuthi izibi zona zibuthwa qo u-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo
izakhamizi zeGwanda ezihlala emalokishini ayakhelwe phezulu abalise ejakaranda kanye ne-Space Corp zithi zibhekane lo dubo lokusilela kwamanzi osekubafake engozini okubamba emkhuhlane ngaphandle kodubo lwamanzi umasipala sebutha izibi qo ngoba engelazo izimoto zokuthwala izibi unkosikazi Siduduzile Masilela umhlali we-Space Corp uthi bathwele amagabha avuzayo
ihlala singelamanzi amanzi akhona ayahlupha uze kuthiwa amaphayipi adubukile lithi namhlanje amanzi ebuyile ntambama amaphayipi asedubukile yebo ye njengezakhamizi siyakunanzelela ukuthi amaphayipi ethu angabe edutshulwa yikuthi umuzi wethu somkhulu amaphayipi aphansi mancane ngakudala ngesikhathi sikasmith idorobho lingcolile lingcolisha ukuthi izinto azivuthwa ngendlela eqondileyo asazi ukuthi kwenzakalani kumunicipality yethu
umnumzana Methuseli Moyo omunye umhlali we-Space Corp ugcizelele wathi kokhulu ababhekane lakho
ivare egwanda ngenamsaki ndingasengesa kuzo ukuthi esebesiza amabhimu 3 weeks engatota 2 weeks kwezinye indawo amanzi ngu-president kanye ngomnyaka
umeya wedolobho legwanda umnumzana Njabulo Siziba ucela izakhamizi zibekezelo lolu dubo lusalungisiswa
Eskom is a long outstanding problem. However, works are underway. Wakona abantu asebe connected with piping kubanga khala kakhulu ngeyokuthi if works are ongoing abantu siya we cannot expect to overnight izinto zivuke zintshintshile siyaxolisa ezakhamise
bona ngedluleleyo umasipala uthi ngemoto yokuthwala inhlabathi tipa obekumele ibe yiyo ethwala izibi kodwa watholakala ukuthi kayisebenzi kakuhle yabiselwa lapho ethenge khona ngokwamanje umasipala uthalela izibi izimoto azibhadalayo ngimele umsakazo westudio 7 ngisemajawundeni egwanda ngu-Albert Ncube.
Live Talk namhla kuhlelo The Connection sihlaziya okwenziwa ngabatsha ngesikhathi kunanzwa iWorld AIDS Day lomkhankaso owe 16 days of activism against gender-based violence. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe namafitshane.
Ekhuluma eselathini namhlanje unobhala obona ngobudlelwane beMelika lamanye amazwe womhlaba Secretary of State Antony Blinken uthe ukuqiniswa kwezinhlakalo zebutho okwenziwa ngeleRussia kulomhlubulo kungadala ingxabano enkulu phakathi kweMelika lalo njalo kungaba luqalo olungakhokhelela ekuthini lalo lithathe amanyathelo athile. UBlinken ukwele Latvia ukuyangena umhlangano wabampathi ntambo benhlanganiso yeNATO. Umongameli Joe Biden wele Melika uqinise inkuthazo yakhe kuzulu welizwe lakhe ukuthi ahlatshwe ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 loba uyahlatshwa ijekiseni yesithathu eye-booster kulabo asebahlatshwa amabili. Umcebisi wakhe omkhulu uthi lokhu kuqakathekile ngoba umkhakha omutsha wegciwane leli owe-Omicron ulakho ukungena elizweni ngesikhatshana esifitshane esilandelayo. Umqondisi wenkampani elungisa umuthi wejekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 eye-Moderna uStephanie Bunkel uthi amajekiseni akhona manje wokuzivikela kumkhakha owe-Delta we-coronavirus awusoze wenelise ukuba namandla ngokumelana lomkhakha omutsha oye-Omicron. UBunkel utsho lokhu kungxoxo ayenze lentatheli zindaba ezephephandaba ele-Financial Times.
Namhlanje kwezomnotho amalunga edale lephalamende asekhuthaze umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube ukuthi acitshe umthelo afuna ukubhadalwe kubomakhalekhukhwini obiza amadola emelika angamachumi amahlanu ngoba ungaphazamisa inhlelo zebulenjini. Lokhu kuphume emhlanganweni oqhutshwe izolo kulandela uluhlu lokusetshenziswa kwemali yelizwe olebudget olwethulwe ngumnumzana Ncube ngolwesine olwedluleyo olubiza phose i-trillion eyodwa $927 billion. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi ezimtha umnumzana Sifiso Ndlovu ongomunye wabazaphatheka emhlanganweni lomnumzana Ncube kusasa ukucubungula lolu daba kuhlelo oluqoqwe ngeyinye inkampani kamabonakude.
Ibhajethi ethulwe ngunongqongqoshe wezimali yibhajethi esikhangelela ukuthi ithuthukise izinga lezemfundo kodwa kukhona lapha okusisela khona okungathi kayicaci. Nanku phela nxa sesikhangela ezemfundo sithola ukuthi lakhes ngomumo osikiwo kumele ukuthi ezemfundo zithuthukise kakhulu lokho esikuphecelezi ngesilungu i-ICT. Kodwa yena-ke uthe sevala ibhajethi yakhe wafaka imbono yokuthi uzakuya afake njalo i-tax ezazithatha amafoni ngathi amafoni layo athi sengani sezithenjwa ezikolweni lezi kakhulu ezile network. Okokusitsho ukuthi-ke umthuli lapha usehambe wayavala futhi njalo nalokho esikuthina ngesilungu ikufinyelela kwezemfundo. i-access ku-education izavaleka kancane kulabo abangalamali leyo ayifunayo. So kutsho ukuthi ngenye indlela-ke ibhajethi laphana iba ibe ngumgoqo ovalela abafundi abangazuza lokhu esithina ngesilungu kathesi i-digital education. Nakuphela umumo wemkhuhlane leli sesilawo kanye lomumo womkhathi wokuletha ukuhluphela lapha lapha usenza ukuthi abantwana abanzi abafikeleyofika ezikolweni. Kodwa babe nakho ukuthi baxhumisana nababalisi kakhulu nge-digital education kuzashota nakho lokhuyana. Yikho engizambuza khona ukuthi ukucabangisisile na ukuthi lokho akufakayo kungaba ngumgogo kwezemfundo.
Umnumzana Ndlovu uthi kulezinye inhlamvu zebhajethi ezingenqabela ukuthuthuka kwezemfundo ezigoqela iholo lababalisi lenhlelo zesikolo.
Kwesibili engukhangileyo ethi ngibuza ukuthi yona i-allocation yakhe yemali nxa sikhangela iholo lezisebenzi zikahulumeni uthi yena usipha 281 billion abasebenzi bonke bakahulumeni. Nte ngiyihlaziya kuhle le imali mina ngayibona ukuthi utsho ngamafitshane ukuthi uvele ngase uzafike kubanga lelani saselikhangelele lika-540 ngoba i-281 billion nxa uguqela izisebenzi zonke zikahulumeni kanye labasebuthweni labesipholiseni khasuzebeni ukuthi bangene ku-540. So ngenye indlela-ke kutsho ukuthi uzafikela lapha. Ngisithuthi achasise ukuthi ukhangele wasifikisa ngaphi kulezomnotho zona ziyasithuthukisa zisifikise ngaphi. Nanguphela thina sesikhangele ukuthi uJanuwari izisebenzi zikahulumeni ababalisi phela babe behola malini. Sifuna ukuthi singususe kathesi singakangeni kwena uJanuwari kuze kungadozi bangatholi leyo mali. Kwesithathu engizambuza khona ngimchasisele ukuthi kanti kungani singathi ibhajethi yake iyashota ngoba uthi ufuna ukwakha isikolo. Kanti ekwakheni isikolo lapha sikhanya ukuthi kulezinye izikolo ezivele zihlezi ezikundawo lapho okule maningi nxa ezokuthelana okusuka kulethu ama-classrooms ahlupheke. Kanti njalo kube sekusuka futhi kube lani sokusuka lokuswelakala kwemfundo ngoba abafundi bangasafiki eminye imiduli ezikolweni zidilile uphahla zoludebhezilo. Kuyini akwenzileyo ngalokho esibizina i-quality climate change aza kugcizelela akusindise ukuthi ezemfundo zingazahlukuluzeka kakhulu xa uthe umumo womkhathi wakhuquka waletha ubunzima obunjengalobo esike sakubona ngaphambilini. Ngezinye zezinto-ke ezafisa ukuthi azichasise lokungqongqoshe wezimali asitshele njalo ukuthi nxa esefaka phela ku-national development strategy 1 ungena ngapho nalokho ngoba lezi zinto ezingasenza ukuthi singazihabamba iinjongo zika-2030.
Asizweni umbono olwela ilungelo loluntu umnumzana Angleston Swanda ngalolu daba.
Le-taxi itshengisela i-efforti yesilungu i-desperation yokuthi uhulumende udinga ngendlela zonke lapho angathola khona imali. So sebeze bebambane lapho okungadingeki kangako ukuthi babambe khona ngoba imkhonomi weZimbabwe uyame ebantwini abalutshwane ababhadala imithelo i-tax. Abantu abaningi baku-informal esikuthi i-informal sector. Abantu abaningi bayaziphandela. Abantu abaziphandelayo abaningi ababhadali imithelo ethiwa yi-tax. Uhulumende ngabe uyaqinisa kakhulu imizamo yokuthi abantu abarana amabhizinisi anjengawetshwana emva kwezindlu babe-formalized ukuze babhadale ama-tax. Lokhu ukuthi ayothatha ama-cellphone tax akusoze kususwe ndawo.
Ibhajethi le ilokhu isacutshungulwa njalo. Umnumzana Mthuli Ncube ubikwa esithi umnotho welizwe ukhangelelwe ukuthuthuka ngesilinganiso esedlula kancinyane okuhlanu ekhulwini 5.5% ngomnyaka ozayo. Abalamaphepha awe-special Zimbabwean exemption permit bathi kabakaqali ukulungisa amanye azavumela ukuba bahlale njalo basebenze kwele-South Africa. Lawo abalawo engavalwa nguhulumeni ngompalakazi. Ngomnyaka ka-2022 uGis Dube usethulela lolu daba.
Kulabantu abafika phose inkulungwane ezingamajumi amabili 178,000 okumele bedinge amaphepha amatsha azabenze behlale kule South Africa kulandela okusanda kuthulwa nguhulumende othi ngasuzeqhubekele phambili ngohlelo lwe-special Zimbabweans exemption permit. Abaphethe amaphepha la bathi basahlolisisa okufunakalayo ukuze belungise amanye amaphepha. Umnumzana Sipongo Lobe olamaphepha la uthi uzahlolisisa okumele akwenze engakalungisi amaphepha amatsha.
Sizadinga ukuthi sizwisise yonke information before start sazi ukuthi senzani. Kodwa iningi lethu sizazama vele ukuthi si-apply ona la maphemithi akhona azasi sizaphiwa kumbe sizaphiwa azabalula sikwazi kumbe sizangena kuona la ma-mainstream avele khona kasikwazi kodwa sizazama. Kodwa kwamanje kasikaqalisi ngoba abantu abaningi cabanga ukuthi baseseke-confusion abakangabi leqiniso lakhona. Singathola ama-details sithole yonke into sizaqala but okwamanje hhayi asikaqalisi. Cabanga ukuthi January kumbe iviki ezimbili yona liviki siyaphela sabe sesitholile ukuthi kwenzakala.
Umbulube uphinde wathi
ukuthi ungene wenze ama-application wenze ama-appointment udinge eyiyo efithayo kuzasithatha isikhathi lokudinga amaphepha to support ama-permit akho kumbe ama-spouse kumbe ama-marriage certificate kumbe ama-relatives.
Omunye njalo okumele alungise amaphepha amatsha Nkosazana Sobala Ndlovu.
Ngicabanga ukuthi esimeni somnotho ma leyo ezongivumela ukuthi ngiyithathe engeke ifune imali eningi niye ngakhona ukuthi ngiyene ma kusathe i-business permit angeke ize ngi-25 million ngizoyithatha 5 million ngizasihambele sayeleni imbida sithebe sokungasela ngiyindlela ngizohamba ngiyehlala nabantu abami ekhaya vele basekhaya already. So sengithi manje in those 2 months uma lengiqalisa ukuhambisa izinto zami kancane kancane sithi ngifake lokulu fund ngikwazi ukuthi ngizihambele ekhaya. But unless and until kube leli permit engizakwazi ukuthi ngiyi-aplayele ingivumele futhi ukuthi ngihlale e-South Africa awustay. But uma ngingakhona ngiye ngifoni wakangabona ukuthi uma usendaweni umuntu umuntu angimaye ukutshela ukuthi endaweni yakho angisakufuni nginikeza ama-terms and conditions zami emlandele lokho okuthiwe ngumnikazi wendawo. Wasengathi mina bengayazi ukuthi sikuthi ama-permit ayiwo asekhichiwe ukuthiwa simele siwayenze. I remember la sikhula vele umama bebe lama-visa beyenza ama-visa ukuza e-South Africa ma ngivumele ukuthi ngibe le visa ukuthi enginikeza ukuthi after 6 months ye-expire yefutobeyiseni sizohamba ekhaya siyowa-aplaya ama-visa lawo ma kukuthi bethi si-aplaye si-aplaye ekhaya or si-aplaya la. But mina obazakubeka etafuleni yikho siza kwemukela as long kungeke kube le mali edlula more than 5,000.
Umnumzana Ngcabuto Mabhena umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa uthi baningi abazakwehluleka ukulungisa amaphepha afunakalayo.
Ama-requirements akhona nxa sikhangele immigration act okwakhathesi abantu abaningi abakwalify yikho esithi sisakucubungula ukuthi kuyini uminista anganelisa ukuthi athi akuweve edayilogo sikutshaya indiva engena njalo futhi kukhona okunye okuyabe kufuna amendment yeparlament lokho funa amendment yeparlament kungaphezu kwamandla kaminista esingeke simlande sithi minister sicela lokho kukhangele ngale ndlela ngoba umthetho uyakuvumela kuyabe sekufuna iparlament into efuna iparlament siyakwazi ithatha iminyaka so kasi soze mhlawumbe sikhangelele okwakhathesi ukutshintshwa kwemthetho eparlamenti sikhangelele okwakhathesi ngoba ngani emergency ukwenza ukuthi sisize abaphethe la ma-ZEP ukuthi kuyini uminista angakwenza ukuthi bancedakale.
Uhulumende wakwele-South Africa uthi abangenelisi ukulungisa amaphepha amatsha bazasuswa ngenkani elizweni leli kusukela ngomnyaka ka-2023. Ngimele iStudio 7 ngiseMaryland ngingoGibbs Dube.
Singakehlukani ke sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. ELeBotswana lithi abantu abatholakale belomkhakha omutsha we-COVID-19 obizwa ngokuthi i-Omicron baziphilele bengadingi ukulaliswa esibhedlela okwamanje. Abenhlangothi ezitshiyeneyo zempilo bathi kumele kuphathwe udaba lokuhlukunyezwa kwabantwana abangabafana labesilisa lapho kukhulunywa ngodlakela lwe-gender-based violence. Izakhamizi zeGwanda zikhala ngokuthi umanisipala wehluleka ukuqhuba umsebenzi wakhe. Kumalokitshi amaningi aselezinyanga engelamanzi kuthi izibi lazo zivuthwa qo. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngisithandekile Mhlanga ngikhonapha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.